sadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha iCOVID-19. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga but Chris, ngiyabonga but Gandhi.
Umbuzo wami wakuqala, ungasitshela ngomuthi okuthiwa lilawo okwelapha iCOVID-19?
Yebo, umuthi silawo. Umuthi lo litswayi elifakwe i-oxygen. Itswayi leli yilo elithwala i-oxygen lihambe lehlasela i-spike protein esevirus. I-virus ibambelela ku-host cell yakho nge-spike okuthiwa i-spike protein. I-spike protein enaleyana yenziwa ngama-amino acids. So umuthi wona uyahlasela ama-amino acids anala ngesilungu kuthiwa yi-denaturing. So nga-denature kujuthi i-virus ayisabambeleli ku-cell yakho. Nxa esekethisile i-virus wena i-reflex okuthiwa i-reflex ngesilungu yokukhwehlela iyabe isingena. Ngoba ungananzelela abantu abale COVID, umuntu uyabe khwehlela kodwa kungaphumi lutho, kodwa kuyukuthi phakathi ngale maphatshini. So kulesikhwehlela, isikhwehlela senzana sivalile sisindile amaphaphu okuthi vele sokulokuphefumula okuncane, yikho uthola abantu bakhona bethwele nzima bengenelisi ukuphefumula kahle. Kodwa ke igazi lona labe lokhu lidlula khampana emaphatshini lingadobi i-oxygen wena oyabe uyiphefumula ivelele ezihlahleni ngakhe. So kukhona kuthiwa i-saturation yakho iyehla iyehle, yikho kwenza ukuthi amandla angabi khona, ubuthola umuntu wakho ne-weak. So ungahotsha umuthi uyangena phakathi ngale, ngoba wona umuthi yigasi edissolve emanzini. Ungangena phakathi kwakho umuthi, sadinga into eyikuthi ngesilungu sithi is safe for the lungs, kodwa isenelisa ukuchabalalisa i-virus. So nxa ingangena phakathi khona ngale yafika ichaya i-spike protein leyana, chama amino acids lana ya-oxidizer, kuthiwa kwa-oxidizer is called denaturing as well. Ibulala i-protein leyana, so ingabe isabambelayo ubusuyikhwehlele ibisiphuma. Yikho ukusebenza komuthi uma uhotshile. Kulokusebenza kwawo futhi umuthi uma unatha, siyawudissolve emanzini futhi umuthi ukwenzela ukuthi uyakwanisa ukuwunatha ungene egazini. Itswayelelana yelo elikuthwala i-oxygen yalo ku-blood stream, ligijime lihambe konke lapho kuya khona igazi, lifike libhombe lapho kulama othwa ngama-pathogens khona kulomkhuhlane khona. So uzathola ukuthi umuthi ugcina ukusizile entweni eziningi. Wona kawelaphi umkhuhlane nxa unathile umuthi, kodwa uyabulala ama-pathogens njalo uyenza ukuthi ama-acidic sites, othwa ama-acidic sites angabi khona, so that umzimba wenelise ukuthi uzilwele, njalo unika umzimba amandla ukuthi uzilwele.
Baningi yini abantu eselike labasiza ngomuthi onalo?
But Chris, yeah, baningi sibili, noma nje sizagcina sizibophisile, kodwa abantu bethu siyabasiza ngoba umuthi lo awuka approve. Sizazama ama approvers, siyazama eBotswana, siyazama eZimbabwe, siyazama lase South Africa, kodwa abantu abaseduzane lathi, wena ungabuyithi umama wami uyagula, angeke ngikukhangele nje, kumbe mina ubaba wami angagula, angeke ngiphonge umkhangela, mina ngikwazi ukuthi lo muthi osebenzayo. So abantu esibazi abaseduzane lathi, abangani bethu, izihlobo zethu, ngokwazana kwethu siyancedana. Nxa sincedana kwamphana, so far thina sile 100% recovery, and abantu sesibasizile bedlula o-300 nxa sihlanganisa abeZimbabwe eHarare, eBulawayo, laseBotswana, laseSouth Africa, and abanye sibakhiphe kuma-ventilator, abanye sibakhiphe ama-oxygen.
Ngamafitshane, ungatshela abalaleli ukuthi uqeqeshe kwizifundo ziphi ezikwenza ube lolwazi lokulungisa nalo umuthi?
Yebo, but Gandhi, mina i-background yami i-analytical chemistry, nga starta le microbiology, nga starta wonke le bit of biochemistry, ngazowenza i-marketing much later, and ukusebenza kwami ngisebenza ngingu water quality expert. So lapho ngikhona ngiphethe ilizwe lonke leli engilo ku water quality, ngisebenza ukuba ninika amanzi i-recycled water, ngiyabatreatela ukwenzela ukuthi amanzi akhona abe nokuthiwa i-compliance.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleni.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7, siyabonga kakhulu. Inkosi inhle, inkosi isinike le nto kuthiwa umuthi. Umuthi lo nxa ulesihlobo sakho esiphethwe i-COVID, ungadikazi ukukhuluma lathi. siyathi sadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi isihlobo zethu azingeke sizekele sisifa. So baleli be-Studio 7 ngizacela ukuthi hayi nxa lile abantu abagulayo lisitshele sizabona ukuthi siyakhona. Yithi sodwa abantu abahamba belanda izigulane ezile COVID sifike sibe laphe sisuke sebe sizwa ngcono. Umuntu wakhona nje kusasa uyakutshela ukuthi sengikhiphe isikhwehlela. Nxa umuntu ezekhiphe isikhwehlela se-right. So uzengayasila nje kuphela. So kumele abe nathi amanzi ukuthi azuze i-energy. Hayi, siyabonga baleli be-Studio 7, inkosi libusise lonke.
Lo-ke bekungumnumzana Bangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha i-COVID-19 ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.